Endabeni zethu lamhlanje isebenzi ebezilungisa imigwaqo eGwanda kulungiselelwa umhlangano webandla leZANU PF owe National People's Congress sesijie unkuma godigodi kulandela imbiko ethi ibandla leli seliza kwenza umhlangano weExtraordinary Congress eHarare. Inhlanganiso yentathelo yezindaba eMisa Zimbabwe yenza inhlelo ezivezeluzulu ukukhahlanyezwa okwenzakala ebulenjini be-internet. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla, asixoxeni ngokugqokwa ngabesilisa labesifazana nxa sebelala ntambama. Nxa ulesithando sakho kumele ugqoke njani? Isoki lidingani ekhanda? Ku-Live Talk lamuhla, kuhlelo lwezalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubhekane labazama ukuthola amaphepha okuhlala okusemthethweni kwele-South Africa. Tumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.